abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa uhlupho luba khona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emaklinikhi kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi maye sebuya buye lerusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana
manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki
abanye kuyabaqhuba siliviki yonke abanye kube zinsuku ezintathu ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaba indleko lokuthi vele sathi njengba siyafika kuthiwa kula maphilisi ahambe ethenga
okwenza abantu becabangele amanzi kuyini
yikuthi singaye sigule izisu ubulawa yonke into engasihlanganisa njengobulawa yonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayo lokuthi khonokho ayahamba abuye ngemva kwensuku amaphayiphi ayaduka amanye adabukile amanye asemadala
wona amanzi nxa ephenduka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hhayi asike ngcolile okuthi ngaleso sikhathi uyabusesaba lokwanatha abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone setshintshile
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anje wona amagesi angibona vele malutshwana abangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole nzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonokho okukhona yikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awethukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabe ungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi uyathuza omunye la yethi sikubambile ikakhulu iviki eliphelileyo abantu abaningi bebebanje izisu kakhulu
manje bona osubazwile abathatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayethukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa elokhu egijime njalo umama engimaziyo sizinda simqhube 8 days elokhu ehuda